cause sibili qiniso lokona ayikho enye into enkulu umongameli akhangela ukuthi ayikhulume efika eUnited Nations General Assembly ngomabona kude i-virtual meeting yabo le ngaphandle kwayo le ndaba yama sanctions indaba yama sanctions isi record leyana eyakudala ethi ngaba le scratch ifika imenda wonye ingadluli angiboni ukuthi kusase into enje abantu abangafuna lokuyilalela hayi ngenxa yokuthi ama sanctions angkhona aclear alama conditions abekwayo ukuthi ukuze kukhishwe ama sanctions kumele kwenziwe lokho lalokho lalokho kodwa kumele kukhulunywe kwakhishwe ama sanctions lokho kuthiwa ayenziwe kwenziwe ukuthi ama sanctions akhishwe kungenziwa akuncedi sizakhuluma sikhulume sikhonkothe sikhonkothe kodwa kungaphumi lutho
sibonile umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa emhlanganweni ofanayo laye egcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe zethulwe
umongameli uCyril Ramaphosa ubekhuluma emeleli Africa Union njalo usikhathi eside esidluleyo izinyanga zena lezi bebelokukhulumisana thize njengoba besitsho bobabili lo mnumzane lo mongameli umnangabo so ngobudlelwano babo lobungane babo ube ngekakweqe ukuthi akukhulume kodwa nje layo uphonge ukutsho edlula okungela sizindo okuthi nje ukukhulumele ukuthi kuthiwe okukhulumile of course ukhulumende wethu enzalo uyayithathela phezulu ukuthi le-South Africa lo mongameli ezimbabwe akhile batho okukhulu ukuthi asilungiseni indaba eza sihlale singaphansi kwama-sanctions nothi kube silokhu esikhuluma ngawo kuphela
kambe yena umongameli Mnangagwa ulindelwe ngendlela okwakulindelwa ngayo owayengumongameli umnumzana Mgabe nxa eseza khuluma
usizo olukhona ukuthi abantu kabafani ngeke basabafana abantu and ngesiqiniso-ke sibili esikhona hhayi kuze asithathe isikhathi eside ukuthi sithole umuntu owazi ukukhuluma nokukhuluma ebekekile ethole ukwesatshwa lokuhlonitshwa njengoba usenziwa ngumuyi umongameli Mgabe so ukuthi siqathanise umongameli uMnangagwa loMgabe hakunzima angiboni sibili ukuthi abantu bangasukuma e-United Nations njengoba babesukuma ngayo nxa uMgabe sesiyakhuluma ukuthi balalele ukuthi umongameli wethu omutsha asekhuluma kuzamthatha isikhathi ukuthi abantu baze bamuzwe njengendlela umongameli uMgabe ayebabemlalela ngayo hhayi angiboni sibili besiba lofutho lonalolo kuzaba nje lofuthwanyana lenalolo oluzasuka ngapha ezweni lakithi lamanye nje amabili amathathu kuphelele khona lapho.